Very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 28 ngoNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukucwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveze ukuba omanisipala bachaphaza imali edlula i-$50 million.
Izimali zintshontshwa eziningi kangaka. Udaba lwe-service delivery vele aluhambi lapho esihlungwiza. Imigwaqo igcwele amapotho amanzi kakula.
Abahlabeleli bakwele Melika ama-MC bahlangana labeZimbabwe. Kuhlelo lwabesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lokuthi bakhona abesifazane abavikela umkabo lapho bechayiwe kumbe bahlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukucwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveze ukuba omanisipala bacatshisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu i-$50 million ngomnyaka odluleyo. Umanisipala weChidungwiza ngomunye othiwa wachaphaza imali edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izakhamizi zaleli dolobho iChidungwiza Residents Association umnumzana Marvelous Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuthi thina laphesi yikho sithi hayi lokho okufunekwa umunisipala ukuze iChidungwiza by 2018 ibe yisithi ezimele yodwa. Lokhu sithi kuyaxavisa, kuyayenzakala, kodwa akungaphumeleli manqabe ntshontsha imali zezakhamizi. Manqabe sebenzisa imali zezakhamizi ziyehlulekwa ukuthi kuphume egcekeni ukuthi izimali lezi zisetshenziswe njani. So kuthi thina kuyasihlukuluza kakhulu lokhu, njalo kasithavi lalolu daba elwaphuma kumaphepheni lolu ukuthi umunisipala weChidungwiza laye ngomunye owantshontshayo imali leyo.
Manje kukhona yini eliza kwenza njengezakhamuzi ukuzama ukuthi lilungisise udaba lolu?
Yeka tesisike thina sike sibale ugwalo lolu noma silithole namhlanje oluvela ku-Order General. Nangase siqedile ukubala sesinikeza amagweta ethu la ukuze abone ukuthi kuyini esingakuyenza thina njengenhlanganiso emelela izakhamizi. Sesizayenza imihlangano lezakhamizi sesibachazisela ukuthi hayi amagweta sethe sithathe le indlela. Abantu bangavuma sesithathe yona le indlela kumbe kubabophisa kumbe kucela emthethweni ukuthi hayi bonke abatshontsha imali leyi kababisele izimali lezo abazintshontshayo. Nokuthi siyabona thina kathesi into esikhala layo ukuthi izimali zintshontshwa eziningi kangaka. Udaba lwe-service delivery vele aluhambi lapho esihlungwiza. Imigwaqo igcwele amapotho amanzi kakula. Amagetsi apho ngucitha, amabini kakhathwa, konke lokhu zinhlupho esihlangana nalazo thina njengezakhamizi.
Lo ngumnumzana Marvelous Khumalo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeChidungwiza Residents Association, ubekhuluma encingweni leStudio 7 ekhonale eChidungwiza. Abahlabeleli abani abakwele Melika besekelwa isigodlo someli wele Melika babe lomhlangano labahlabeleli beZimbabwe bemanyene lenhlanganiso yemagamba network leJibilika Dance Group befundisana eHarare kuyona le iviki. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abahlabeleli abane laba abagoqela ama-MC, abezomgido lama-DJ bakuleli besekelwa isigodlo sommeli weMelika kuleli. Njalo bagoqela u-MC Jasi, uKen Fury oqhuba ezomdanso i-choreography kunye lo-DJ Johan G. Njalo babamba imihlangano yokufundisana yama-workshop labasakhulayo abaningi edolobheni leHarare bemanyene lenhlanganiso yemagamba network leJibilika Dance Trust. UNatalie Khombe wemagamba network uthi basebenzelana lengcitshi lezi ngoba umculo we hip hop usungulwe kule Melika njalo ujabulelwa ngabanengi kuleli
kule DJ then kule MC then i choreographer and then i beat maker so yeah four ama practitioners I think four but i team yangkhona I think le organizer 5 6 6 I think
uthi abatsha abaningi bathakazelela umculo we-hip hop ngakho ukusebenzisa umculo onje indlela enhle yokunikeza amacebo athile kwabatsha kunye lakuzulu ethi imisebenzi enje iphathisa kudaba lokulwisana lesifo se-HIV
anje abantwana bayathanda i-hip hop so and nxa sikhuluma nge-HIV sometimes abantu abafuni ukulalela because bayesaba so nxa ukhuluma ngesi hip hop then ingxenye abantwana bayazwa ukuthi kuthini ngama subjects angkhona
uplot makho okhokhela iqembu lomculo lomdanso elejibilika dance trust uthi izifundo lokusebenzelana okunje kugcinisa lemisebenzi yabo yokulwisana legciwane le-HIV ethiwa yi-step up to HIV esisabalala lelizwe lonke ngoba umculo onje uhuga abatsha uNatali uthi abatsha bathakazelela izifundo lozi okujabulisayo okwamanje
bayakuthanda kakhulu vele i-attendance kugcwele ama workshops angkhona agcwele so sibili ku-ride they're having a good time bayajabula
umakho uthi baqina besalela abanye ukungena ngokwandelwa ethi kwele Zimbabwe abatsha bajabulela umculo onje lowe Zim dance hall njalo abanengi bedinga amathuba okuzithuthukisa ngomculo uthi sebethekelele indawo ezijeneyo ezifana lebulawayo Mutare Masingo leGweru bebumba amaqembo azaqhubekela phambili efundisana labanye ukuthi baqhube imisebenzi enje abasakhulayo njalo bekhuthaza ukusebenzelana ndawonye emisebenzini yamasiko lentuthuko yelizwe lezi zethekeli ziqeda umsebenzi wazo kulolwa neli iviki njalo zidlulela kwele Uganda ezaqhuba khona umsebenzi ofanayo ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe
leva laleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagaga aku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa ngodaba lokuthi abesifazana abanengi babikwa bevikela omkabo lanqabe bachaya kumbe babahlukuluza ukuze sicubungu lelo ludaba sixoxa lo Councilor Mpokiseng sibanda ka Ward 19 emalindi emathetshaneni enkayi siyakwamukela kuhlelo Councilor Sibanda
ngiyabonga mama ukuthi sibe sonke ehlelweni
udaba lolu lokuthi abesifazana kwesinye isikhathi inqa bemangalela omkabo baphinda belukhuphe lo leyana udaba emthethwandaba liyabonakala yini lakhona ngapho enkayi
kukhona ukhuluma ngiseze nje ukhona umama khona ka ewadini yami obebophise umngane uthe nxa sekusiye court civil umama nalo belalise esibhedlela waphuma esibhedlela engani ungcono kodwa ubungcono bakhona bungekho right civil walala ngikhaya elokhu egula kodwa uthe sekumele aye court lo mngakhe wafika wathi khona hayi uze bazakhuluma nomngakhe ngikhaya hayi ngabamyekeli wayekelwa namanje waphuma wachiya udabulwane umnjalo kodwa ayisukuthi uyabeqeda udaba uyabe eyandise uhlupho ngokusuku lokuva kwakhe ngakupheli ngoba lwawona umuntu wazange aphiwe isigwebo sakhe sokuthi azi ukuthi umama omele amphathe ngayiphi indlela so uqhubeka emhlukuluza kusiba ngaleso simo ukuze wazama abazali bakho ukuthi bakuthathe bakuse kubosobhuku village village naleyo kwangani kuyakhuzwa kodwa engizini phela ngiyalifika selinobabili kuyaba seqalisile kodwa abesephonga ukumela nje ukuthi hayi as long nje sisonke nje khona ngekhaya
kambe izizathu ubona ingani kuyini ukuthi abesifazana benze lokho
izizathu ezenza kho lokho abesifazana abafundiswanga kuyadingeka ukuthi kube lama workshop ukuthi omama abanene bonke nje esigabeni omama baye ku-workshop uze babe nezibindi zokuthi nxa umuntu angafaka ikhesi yakhe epolisi ayimele iziphelele hayi ukuthi ayi-withdraw direct from Washington
kungaba yikuqakathekisa ukuthi kuthiwe bendile umuzi awuchithekanga kumbe vele bafuna inzuzo kubo baba la
omama phela ezele kukhona umsiphansi asina lutho athi singabantu esile dependency kubomngethwa ngithi okwesibili omama futhi uyabasebona ngani umendo wakhe usuphelile so abe sesidivele la kudala endulo kwakuthi wakhona uyahlala phezu kwamalahle kuze kuphole eza ngekhaya likhitshwa ngenye indlela eyazi leyabulala omama kudala bekhuliswa ukuthi lokhu sihlukuluze njani uthi umama ukhalele emsamo so omama balokho bekuphethile khona abakuyekelanga lakathesi nje angakufaka esekufakile uyabasebona ngani sekhiphe imfihlo yendlu yakhe abe sebona kungcono ukuthi ayiprotekte ngokuthi athi hayi ungami ngayekele siza kulungisa ngikhaya
kubhahile yini kathesi ukuthi lizwe nje ukuthi kulabo mama abahlukuluzwayo emzini yabo njalo kuyini okwenza obaba labo benze njalo
lokho kubhahile akukabi ngcono kuyaphambili ngoba omama isiloko silokwesaba okokuthi kasazi kasifundiswa ngasibalutshwane esiyake singene kuma-workshop ngingaba kwazi mina njengoba ngingikhansela ngena ama-workshop amaningi but omama lapha ekhaya ku-community kunzima ngoba lawo ama-workshop nxa ekuya ngenxa yokuthi baba besesaba bengelazi iy'ndlela zokuthi bangakwanisa ukuthi babanike ukudla batshone belabelanga lonke bakwanisa ukuthi bangathi hayi sizafuna omama lobe ewadini abangu-50 iwadi yabe lama-villages angu-5 sokuyaba kungazange kusize lutho ngoba babe balutshwane abafundileyo umuntu oxoxelwayo nomuntu ofundisiwe ngene ekuworkshop uthiyeni uzasale lokho enjalo lwani oxoxelwe uzabe lokho enokwesaba ngoba ngazange afundise ngazange abe nesiqiniso kusokuthi yena ngokwakhe angasizwa nga njalo obaba bona ngokwabo okubenza benze njalo ikuthi bazi ukuthi owesintwana vele nakudala kwakuthi ungaphansi komkakhe so bona babona ngani ukuthi abe ukuba ngaphansi komkakho ikuthi wena ube ngumuntu lokuthi lokho ungazihlukuluze ungaphumi wane ngenxa yokuthi vele awunalutho uthembela into yonke inzuzo yonke ekuthi ube lakho ukuthi ube ngumuntu endileyo olomkakho ngoba omama abaningi kasisebenzi njalo asinalutho ithemba lonke kuboba
lokhu kokuxoxa ezindlini kuyasebenza yini ukuthi udaba loluhluzelwe ezindlini kumbe kulungile ukuthi lusiwe emthethwandaba
ezindlini noma sixoxa akutshintshi lutho udaba lolu lungaphelela emthethwandaba yilapho lungalungiseka khona njalo okunye mina ngikhuthaza omama omama nxa esethe wahlukuluzwa aye emapholiseni aye mangala ayekele umkakhe ayelithona uficale lizikuthi uzabuye etshintshisimo uzabuya sehlelekile esemazi ukuthi umama wangwakhe naye ngumuntu njengaye omele amhloni kwamphakamise yingxenye yemuli phakathi komuzi wakhe hhayi nje kumphathisane ngokuthi oyisigqini ophelelwe yikuthi angaye angaphosela indawo oseyisilevu phakathi komuzi abe ngumama wangwakhe kube nothando endlini kube lokuxoxisana okuhle okuthi nxamunye nxa lingazisani lixoxisane ize liye lifike ekwethini livumelane omnye lakuzisise omnye lakuzisise lisale lonke linjani
hayi imali apha ingxoxo yethu sibongile ukuxoxa lawe ikhansila leyo bekuyingxoxo lo Councilor Mpokise Ngizimanda kaward 19 emalindi emathetshaneni enkayi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga njengokuzwa kweni ke balaleli uthi yena uyabe khona njalo kolunye uhlelo oluphathelane labesifazane kuviki ezayo okwamanje ke kesizwe ingxoxo lomculi eseyethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7
Mina igama lami ngumeli Sikhumalo ngiyishaya ngikhona lapha eZimbabwe eNarare idlaladelele lithiwa Reflections siliphumise lonyaka but uzananzelela ukuthi ziqalise ukuphuma ingoma zakhona ngenyakenye oyakuqala khonapha ithi yona Jesu varipo lokho kusitsho ukuthi uNkulunkulu ukhona uyasithanda njalo uyafuna sisondele phansi kwakhe kumbe sisondele eduzane laye yingoma nje embambayo enzondeza kakhulu akuNkulunkulu esibili ithi yona noma kanjani yingoma ethi noma sokwenze njani ngizabe ndoke ngiyikhuleka inkosi ngizayibulela ngizayicilela ngoba nje ngizwa kusitsho ukuthi impilo yami ifanele ibe njalo esithathu ke ithi yona impilo yami lapha mengikhangela nje impilo kaJesu Kristu ukuze akwenzayo emhlabeni weza nje ezongisiza ngathi ikudabula engilakho empilweni yami enza ukuthi ngikuphumise engomeni yona le ethi impilo yami sizananzelela ukuthi even nabantu abathathayo bangayisebenzisa nje kalula
Dingolongama dingengelo musa Dingolongama dingengelo thando dimebezaba dingengelo
esine ngumambo Jesu umambo Jesu nje ingoma ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wathi ethumela indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu weza elenjongo eyodwa eyokuthi angikhuphe esonweni so wayicabanga nje ngami wayicabange impilo yami esihlanu ikhuluma ngemkhuhlane wemvukuzane so ya sikhona pha nje singabantwana nje bakankulunkulu bathanda unkulunkulu iqembu lethu lithiwa iJazz One Voice iJazz One Voice iligoqela umfana nje oshayela i-bass guitar othiwa ngusem asemthathe ngaphonga ukuthi ngumuntu nje okhangelelwe phansi elizweni lethu leZimbabwe kodwa-ke ngathi ngumuntu othayayo esibili okuzwayo uDavid Fungus ngiyotshaya ama-keys ethu uzi ukhoza yovuthelayo lokho okuvuthelayo kuthiwa ngithiwa i-trumpet kumbe ngathumbe i-saxophone ngiyosi ngiyosenzela lokhu mina ngiyahlabela ngithaya nje i-acoustic guitar silo Deborah kumbe singathi ngu-Deborah lo Natalie yibo bahlabela amankazane enhlabela lawo abasincedisa-ke ngama-backing vocals lo Thabane Khumalo layo ikhona khonapho uyasincedisa ngama-backing vocals layo khonapho ya
ingoma ke emnandi kakhulu lapho esiphiwe ke lijaha elihlala khonale eHarare licula likhonale ijaha lako Khumalo sigqibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana kasikhangele besilakho ukuxwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveza ukuba omanisipala bachaphaza imali edlula i-$50 million siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilayo
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.